sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthwaka zomuhle siyalambulela ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 2 kumpalakazi 2019. Na igama nguntungami Linkomo. Endabeni zethu lamhlanje
umqotho ukuthi APEC ilobele uhulumende icela ukuthi angezelele ihora. Nanku phela le mali le ebonakala kade bayithola ivele yakhe yaphethuluza inflation basala kungasala lutho oluncedele izisebenzi zikahulumende kunye nababalisi.
Izisebenzi zikahulumende ziloba incwadi yokucela umqashi wazo ukuthi azengezelele iholo lalinyanga ukuze zenelise ukunakekela izimuli zazo ngekhisimusi.
Kade silobisa amarondela la abatisa ukuzezela into yabo bebabezihambela bayovalela imihlangano. Kade imihlangano le ivalwa njani ngole yiphathi eyaziwayo esemthethweni ibe sivalelwa into zonke lezo kambe kwenza bani kuloku okwenziwayo kuloku phela siyo 140 ilizwe lethu.
Abalandeli be-MDC bathi akumangalisi ukuhlukuluzwa komkhokheli wabo umnumzana Nelson Chamisa, yena obikwa ekhuthwe zinhlamvu zombhobho izolo eMarondera. AbeZimbabwe bamanyene labamanye amazwe omhlaba ekunanzeni usuku lokulwisana legciwane lengculaza ole-World AIDS Day. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso emela izisebenzi zikahulumende e-Apex Council namuhla ilobele uhulumende incwadi imcela ukuthi engezelele izisebenzi zake iholo lalinyanga ukuze zenelise ukunakekela imideni yazo ngekhefu lekhisimusi. Inhlanganiso le ithi umuntu ohola imali ephansi kumele athole amadola eZimbabwe alingana le 450 US dollars. Ithi ukukhwela mahlayana kwentengo yezinto ezitolo sokulethele izisebenzi zikahulumende ubunzima obumangalisayo. I-Apex Council icele njalo ukuhlangana leziphathamandla zikahulumende ukuze bakhulumisane ngalolu daba ngokuphangisa. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso emela ababalisi eZimta umnumzana Sifiso Ndlovu.
Umqotho ukuthi i-Apex ilobele uhulumende icela ukuthi angezelele iholo. Nanku phela le mali le ebonakala kade bayithola ivele yakhe yaphethuluza inflation wasala kungasala lutho oluncedele izisebenzi zikahulumende kunye nababalisi. Ukuloba lolu gwalo lobela uhulumende sokuyindlela yokuphelelwa. Nanku phela uhulumende yena uphethe isinqumo sokuthi bavumelane ukuthi uzabaholisa ungahothi izisebenzi zakhe leyo mali. Kodwa ngenxa yokuthi umumo wezenotho awumeleli ukuthi isinqumo sifike emaphethelweni lapho kwavunyelwa ngakhona, izisebenzi kubone kufanele ukuthi zikhumbuze uhulumende ukuthi kungumlando wakhe ukuthi ancedise izisebenzi zakhe. Lazo ziye ukhisimusi zingathi zilento ezithobayo ezikhwameni. Nambe phela kuloku nzima kathi bayabheka lale sikolo zivulwa ngoJanuwari abantu bazengelamani.
Kodwa libona kulolutho oluphumayo yini? Nanku phela odokotela sebelenyanga ezintathu bekhalale umsebenzi uhulumende uthi kalayo imali yokubengezelela iholo.
Ye, uhulumende angasho njalo kodwa ke akula munye singakuya sikhale kuye. Kumele sikhale sibuyela kuye uhulumende. Lanxa nje kulempawu ezikhombayo ukuthi lendaba izaba yisindaba phendulo, kodwa kumele sibuyisele kubaniniyo. Abaniniyo beyinguhulumende engumqhathi. Ngaleyo ndlela-ke anika ukuthi uhulumende aphe iphendulo ukuthi kuyini okungancedisa izisebenzi zakhe ukuthi zibe ngabantu ngokuhola, ngabantu njalo ngokuphila. Nanku phela izisebenzi zikahulumende kazithenga abantu, kazisabonakali, kazisekancedi. Izibongo zazisekho nasemakhaya, azisaziwa. ngenxa yemzala abanayo ezisini zabo elethwa yihole encane.
Umbalisi othola imali ephansi lifuna aholiswe malini?
Sina sikhuluma siyinhlanganiso yamatitshala izinta. Sasivele sithethe na uhulumende imali ngayena nxa ethe wehluleka ukukhweza ngaye ufike u-3.5 nesikhathi sixikisana laye. Kwakumele ukuthi ngaye imali yakho nashike lapho ngoba sasivele sikhangele ukuthi kusiyaphela umnyaka. Iholo lomyanga eZimbabwe lifanele ukuba ibezwe lifikile ku-3,000. Usekufakazela uhulumende ngempawu zakhona ekhombisa ku-statistics ye-Central Statistical Office yakhe ukuthi ha-a imali vele isifunakala ngohulumende lapho imali engako.
Umnumzana Sifiso Ndlovu, isiphathamandla senhlanganiso emela ababalisi iZimta. Umphathintambo wezemfundo umnumzana Paul Mavima utshele iStudio 7 ukuthi ubengakayiboni incwadi ye-Apex Council ngoba ubephandle kwelizwe. Kodwa uthi inkulumo zeholo lezisebenzi zikahulumende sezedlula. Ngakho uthi nxa kungaba lokukhulumisana kuyabe sokungokomnyaka ozayo. Ngakho lunye uhlangothi odokotela bathi bayaqhubeka ngokukhalala umsebenzi lanxa nje uhulumende ebethe kumele babe sebebuyelile emsebenzini izolo. Bathi iholo labo kalikengezwa njalo ukusilela kwemitshina lemithi ezibhedlela lakho akukalungisiswa. Kodwa bathi baphakathi kokukhulumisana nalo hulumende. Abalandeli bebandla le-MDC bathi akumangalisi ukuhlukunyezwa komkhokheli wabo umnumzana Nelson Chamisa, yena obikwa ekhuthwe zinhlamvu zombhobho izolo eMarondera ngesikhathi ehlanyela izihlahla eDombotombo Clinic. Bathi kusobala ukuthi ibandla leZANU-PF lifuna ukuthi kube lebandla elilodwa eZimbabwe njengalokhu okwakufiswa nguwaye ngumongameli uMoyi umnumzana Robert Mugabe, yena owalwisana lebandla leZaphu waze walifaka phansi kwekhwapa lakhe ngomnyaka ka-1987 kuze kwenziwe isivumelwano se-Unity Accord phakathi kwakhe uMugabe loJoshua Nkomo. Kwathi kusenziwa isivumelwano lesi umbhuqazo wegugrawundi wawusubulele abasekeli bebandla leZaphu labantu makhaza abafika kunkulungwane ezingamashumi amabili i-20,000. Abasekeli be-MDC bathi umongameli Emmerson Mnangagwa ukhanya efuna ukudiliza ibandla leli ngendlela efanayo ngokukhahlameza inkokheli yalo sonke isikhathi esebenzisa amapholisa lamasotsha wona awasebenzisa njalo ukususa uMugabe esikhundleni. Bathi okwenzakale eMarondera izolo kuveza ukuthi amapholisa lamasotsha azimisele ukuvikela uMnangagwa ngazo zonke indlela ezigoqela ukuthi kube lebandla lezombusazwe elilodwa kuphela eZimbabwe, i-one party state ngesiNgisi. Bathi umthetho omutsha we-Maintenance of Peace and Order Act unceda ibandla elibusayo ukuthi libuse santando njalo kuvinjwe amabandla aphikisayo ukwenza imihlangano loZulu njengalokho okwakusenziwa nguMugabe lo Ian Douglas Smith esabusa ilizwe leRhodesia. Ukuze sihlaziye udaba lolu, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe loDokotela Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sika Mnumzana Chamisa lo Mnumzana Joseph Chuma olilunga leZANU-PF labantu nje abambalwa. USibanda usungula lingxoxo.
Labantu bakayikila bavele benjani, qinisa ukuthi uNkulunkulu akasiwomuntu, uNkulunkulu oyi-one, uNkulunkulu ngomuntu wonke. Ngakho-ke ngenye imini enhle abantu bonke laba bazathola izijeziso ezivela kophezulu ebalenzondo, ebalenhliziyo ezilukhuni, zabalabuntu. Angazi ukuthi vele yini sisithi sizivala ukuthi singabantu thina xa siphila elizweni elabantu abanje.
Yeah,
abantu babone belimela izolo mina umbhobho ngibonele utshaya ukuze sazi ukuthi lo umbhobho wempela uhambe watshaya umduli le lapho utshaya khona umduli kwavuka umlilo usibona
yeah.
ukuthi hayi namhlanje akusiyo tear gas namhlanje kutshaya umbhobho
Mthembo lapha sidila la makhaya baby yiprobleme esilayo first sidila labantu abathi emini bakhuma ngokuthi bona the rule of law but ebusuku they said put into the lay left right center imithetho ikhona constitutionally ekhulumayo ukubana nxa ufuna ukwenza imihlangano kumele wenze lokhu lalokhu lalokhu ukwenza imihlangano wakho wenzakale kahle kungela impambaniso lokugwenxana okuzabe ukuphinze phambili ngale yonke into leyi ifakwe phansi but now sethi amanye ama-players kupolitical space yethu asekhuluma ngama-bullies yabona lolwana umuntu wena othi wena nxa lingambikanga ebhoreni ibhora lingelake yena sithatha ibhora usenzela ukuhamba lalo ligcina limpikile ngenkani whether liyafuna ngibalifuni that's the kind of attitude unfortunately esi-adopta ngamanye ama-players kupolitical space lapha ukuthi bona sesima ngumthetho upon themselves
sithathe ubaba uSibasa Chuma
la bantu makhaza sihleli nzima kambe kuthiwa kuzasihlanyela izalukazi zihambe edolobheni zingayenzi lutho abantu bakulawa mahlayana kungayenziwalo bengayenzanga lutho kadesi emarondela ngizethwa kutshaya umbhobho laphana kwalinyazwa abantu iindawo ziningi kakhulu abantu bayalinyazwa bayabulawa bayathiwani ezimpango lapho sengisesabisa nolokathi ezinakuhambe edolobheni sengihamba lami ngisesaba ngokungisukela zikanyule nabantwana esibazalayo abathinywayo nje ukuthi bayenze into enjani kadesi babesemarondela laba abantu befuna ukuzyenzela into yabo mpi babezihambela bayovalela imihlangano kanti imihlangano leyo ivalwa njani bona iyiphathi eyaziwayo esemthethweni ibe sivalelwa into zonke lezo kambe ikwenza bani konoku okwenziwayo kuloku phela siwe 1 party state ilizwe lezi imangala selibuyele kwabani sekunesigebenge esingafuniki ukuthi abantu bahlangane mpi bayenzenye into
kuzithathe ke ubaba uMavelas
into enziwe umongameli u-advocate nesemthamisa ayiqondanga into embi kakhulu efana ukuthi ngabe bayihlelisisa nje abanye bazama ukuthi kubangenele ngokinto le imbi iparty i-MDC alliance iparty yithi esayivumbayo ngokuthi isilwele thina amalungelo ngoba asengazwa kahle leli ikwanta leli elezamthetho ukuthi kulizwa
tate ubaba osecingweni uthe singakhuluma ibizo lakhe uthe ufuna ukuthi sithi u-anonymous
sibonani lokhu sokusishiya phandle thina ke abantwana bezimbabwe nakhona abantu asebezinike ilizwe labangelabo so thina sesiphunga ukukhangela nje
kambe ibandla le-MDC liyavinjwa yini wena ngombono wakho
lelo phela vele selibhaniwe lelo akulanto phela kungathi kule bandla baba okuthiwa liyaphikisa fica ukuthi lalelwa zonke imihlelo elizama ukuthi lizenze amapholisi ebhukule abantu anganiyizinja ungathi na ukuthathe njengokuthi kule bandla eliphikisayo kanti lapho kuvele izinto zihamba kuhle liyadingakala lelo bandla eliphikisayo ukwenzela ukuthi lalo phela azibone lapho anganelisa ukuzibona khona amaphutha ngiyabonga tho
yes tathu ubaba unkosi sokubuyela yini lokhuyana usakukhumbule kwakuthiwa i-one party state yayifuna ukwenziwa ngowaye ngumongameli urobert mkabe
sokusobala ba sokubuyela sii ngoba i-freedom yangikhona iyabe ingasei
Ilabo ngabalaleli be-Studio 7 abakhulume lo Gibbs Dube kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela lona ebulenjini enkundleni ye-Facebook ekhasini le-VOA Ndebele.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku short wave 6175, laku 7255 ekseni kusukela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukela ngo 8 kusiya ngo 9, sitholakala ku 909 medium wave, laku short wave 4930, 13860, laku 15460 kHz. Ku live talks tholakala ku short wave ku 4930, 13860. Lagu 15460 kHz. Kusukela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Abasakhulayo bebandla leMDC ezansi yamaNdebeleni sebexwayise uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi amise udlame oluqhutshwa ngabezomvikela. Lesi sixwayiso siphume emcimbini womkhankaso wokuqeda udlame ezimulini o-16 Days of Activism Against Gender-Based Violence oqhutshelwe emahofisini eMDC eGwanda ngempelaviki. Kubika intathelizindaba yeStudio 7 u-Albert Ncube.
Abasakhulayo laba bathi bahlezi bechaywa njalo behlukuluzwa libuto kanye lamapolisa lapho befuna ukungena ezidaladeni betshengisele ngenduba ababhekane lazo empilweni. Laloba isekelo sombuso sivumela uZulu ukubuthana tshengisele lapho ekhathazekile. Osakhulayo uSandra Ndlovu ongunobhala jikelele wabatsha obona ngokulinganiswa kwamathuba bomama labo baba kubandla leMDC uthi uhulumende uncindezela amalungelo oluntu.
Isincedisa njalo isifundisa ukubana sikwanise ukuhlala sonke sisemphakathini sihlale silokuthula inazise singakaqhubekeli phambili ukuthi uhlelo lelo besingavuni ukulwenzela la uhlelo lelo besifuna ukufaka estreetini sisenzela ukuthi loyehlile kufika la nomama othaya indoda esendlini lo baba orepha umntanake esendlini ebekwazi ukuthi uyenza into embi but kungasenani lani layazi ukuthi izani njani.
Amazwi akhagcizelelwa nguPhilip Mpofu wathi uhulumende nguye ohamba phambili ngokuqhuba udlame emphakathini.
Violence evumekileyo, whatever case, into kumele singene kiyo njengentsha ikudlwengulwa ne-violence eyenziwa nguhulumende ukuthi bakhweze impuphu ngokuthanda kwabo.
Unkosikazi Nephi Moyo ungukansila kawa-2 edolobheni leGwanda ukhuthaza abatsha ukuthi bamele amalungelo abo.
Wayithi kunecala yithi mina ngikunecala yithi thina njengabantu be-MDC kuyasiyalela ukuyenza noma yini esiyifunayo. Yiwo amalungelo ethu okumele sibe lawo naleyo kodwa kubhizi kuyasithathela amahle. Nansi isikhathi okumele sifuze nalezo i-16 days kumele sisukume sithathe amalungelo ethu sihambe nayo.
Kudaba lodlame oluqhutshwa ezindlini unkosikazi noMathemba Ndlovu ongumsekeli wenkokheli MDC edalele parlamente uveze ukukhathazeka ngenani lamantombazana ayendiswa emancane.
South izinto zama child marriage zigcwele ngapha vele kwakhona lokho. I-progress yethu is the highest, iyo ephezulu kulama provinces wonke eZimbabwe yendaba zama early child marriage. Nxa uthethe umntwana asikandaba lokuthi umlobole ngemalini as long as under 18 ulecala.
Izansi emaNdebeleni ngeyinye yezabelo esihamba phambili ngenani labesifazane elidlwengulwayo njalo umgcini sihlalo wabatsha kulesi sabelo uMnumzana Edgar Ncube ukhuthaza abatsha ukuthi bengathandabuzi ukuyabika lapho bethe bahlukuluzwa.
Ukuthi kulilungelo lomuntu ukuthi amele lokho akwazi ukuthi kumlungele. Singaze sathatha ukwesaba sicathe ngaphansi kwakho sesaba ukukhuluma. Ngifuna ukuthiya imessage encane yokuthi sukuma ukhulume. Chisa mpama chisa.
Lo mkhankaso qale ngomvulo mhla ka-25 Lwezi uzaqhubeka kuze kuyefika umhla ka-10 Mpalakazi. Lona akakhutshwa phansi kwendikimba ethi Orange the World Generation Equality Stand Against Rape. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawondeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Ku-Live Talk lamhlanje sikhangela ubunzima obubhekane labantu kunhlangothi lwezempilakahle ngesikhathi odokotela bephakathi kokukhalala umsebenzi. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafichane. Isigodlo sikamongameli weMelika eseWhite House sethule umbiko othi kasisoze sethule ubufakazi phambi kwekomiti yedale lePhalamende yezemithetho yona ehlaziya udaba lokuthi engasuswa esikhundleni na umongameli Donald Trump phezu kwamacala awetheswayo. Umumo omkhathi omuvi ubangele ukuvalwa kwezikolo lokungahambi kwendizamtshina ezigabeni eziningi ezingenyakatho ngokuya kwempumela kusiya kumpumalanga eMelika ngemva kokukhithika kongqwaqwane. Kubikwa kulinyazwe abantu abalichumi ngemva kwesehlakalo sokudutshulwa kwenkundla ebidlalelwa umdlalo webhola leMelika owefootball eNew Orleans esigabeni seLouisiana ngomgqibelo. AbeZimbabwe bamanyanela bakwamanye amazwe omhlaba ekunanzeni usuku lokulwisana lokusabalala kwegciwane lengculaza oleWorld AIDS Day phakathi kobunzima obubhekane lelizwe kwezempilakahle obugoqela ukusilela kwamaphilisi okulwisana laleli gciwane. Kubika uBathabile Masuku.
Laloba uhulumende bamazwe amaningi omhlaba besenelisa ukunikeza amaphilisi abantu bawo abaphila negciwane lengculaza ele-HIV AIDS, isimo sezomnotho eZimbabwe sikhanya siphazamise inhlelo zokulwisana laleli gciwane ngoba phakathi kwalomnyaka ka-2019 amaphilisi la ake asilela. Umnumzana Thembani Nyoni, oyingcwethi yokuxoxisana labantu abaphila legciwane, uchasisa ngenhlelo zokulwisana laleli gciwane eZimbabwe.
EZimbabwe na njengelizwe ile strategy sayo ukuthiwa test and treat, okusho ukuthi umuntu nxa esinjengendaweni njengesibhedlela bahle bemteste bemhlolisise ukuthi engabe lalo igciwane naye, ingatholakala elalo igciwane bahle bemfake emaphilisini ehle iqalisa uhlelo lokunatha amaphilisi. Singakhela njalo kubo mama abazithweleyo bakhuthazwa ukuthi bebuye bezohlolwa lama partners abo ukuthi bengabe belegciwane na, nxa bengatholakala belegciwane lawo behle beqalisiswe ukunatha amaphilisi. Okunye njalo okwenzakalayo ukuthi omama abamunyisayo bakhuthazwa ukuthi beqhubeke besebenzisa amakhondomu. Ukusebenzisa amakhondomu bavikela umama, bavikela njalo lo mntwana. Lokhu yikulondoloza ulutsha lwakusasa, yikulondoloza i-generation ezayo ukuthi yona ikhule ingela gciwane le-AIDS.
Unkosikazi Sethule Sibindi ongumongikazi emaphandleni, yena uchasisa ngokunzima ukuhlangana lalabo abayabe betshiyelwe abantwana abazali sebethethwe umphefumulo yileli gciwane.
Izikhathi eziningi bayabe bengasazi isimo sabantwana segazi maqondana le-HIV. Uthola ukuthi abazukulu abasoze bathole iselapho sokucindezela igciwane le-HIV egazini nxa kufanele. Amalanga okuthatha amaphilisi angasaqakathekiswa, lokuswelakala kokudla okwakha imizimba emakhaya, bagcine futhi sebehlaselwa yimkhuhlane ethatha amathuba.
Unkosikazi Lethu Buhle Mathuthu, omunye wabomama abazithweleyo, uthi bayafundiswa ukuthi bavikele njani abantwana basezithwele langemva kokubeletha.
Mina ngumama ozithweleyo, so siyahamba ngale esibhedlela kuma-check-up. Nxa sifika ngale bayabe sifundisa mayelana nge-HIV ukuthi kumele sivikele njani abantwana. So bayasifundisa bephinde futhi besifundisa ukuthi uma sesikhululekile sabathola labo bantwana, kumele futhi sibavikele futhi kulomuthi abanikwayo ukuthi abantwana bethu sibavikele bewunathe aze ayephuma ebeleni ewunatha. Ukuphuma kwakhe ebeleni kuyekela kwakhe umntwana ukumunya. So kuyasinceda kakhulu njengabomama ukuthi lathi sivikele abantwana bethu. Akumelanga ukuthi sichedele emuva, kodwa hayi, kuyasinceda kakhulu ngoba asizithandeli lathi. Kuyasinceda, siyabonga ukuthi lathi sathola imvikelo yokuvikela abantu.
Umnumzana Thomas Zondo oyisakhamuzi sakoBulawayo uthi abantu kumele basebenzise amajazi kamkhwenyana ukuze igciwane lingamemetheki.
Lapha sesikhulumele ukuthi omunye nxa ngabe zuze umngane wakhe ukuthi alithembani, kumele lisebenzise amajazi kamkhwenyana ngoba amajazi lana yiwo angathi avikela protector kulokuthi nje abantu behlangane nje ma behlangane catch catch ijazi likamkhwenyana liyavikela njalo liyabe lokhe lisehlisa igciwane leliyana lingalokhe liqhubekela phambili lisiya phambili ama ijazi likamkhwenyana leli liyaprotekta sibili liyehlisa lokuthi umkhuhlane lo unjani kungabi lokhu uqhubekela phambili umkhuhlane lo. Abantu abasebenzise sibili kakhulu amajazi likamkhwenyana lawa yiwa aqakathekileyo kakhulu akuyavikela kuyehlisa futhi laligciwane ukuthi lingaqhubekeli phambili.
Eminyakeni edluleyo iZimbabwe ibisibalelwa kwamanye amazwe omhlaba alenhlelo ezinhle zokuvimba ukuthelelwana lokumemetheka kwegcikwane lengculaza, kodwa isimo somnotho esingamanga kuhle lokusilela kwemali yakwamanye amazwe lolu hlelo njengezinye inhlelo zezempilakahle luphazamiseke kakhulu lonyaka okudale udubo lokusilela kwawo elizweni. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ezemidlalo lamhlanje, umgadli weqembu leHighlanders uPrince Dube uthi inkezo yeChibuku isipho abasiphe abalandeli baleli qembu bona abalisekelela ngesikhathi lingadlali kuhle. Kubika uJoseph Njanji.
Iqembu leHighlanders liphakamise inkezo yeChibuku kwakuqala selokhulu umncintiswano ovuselelwayo ngomnyaka ka-2014 ngemva kokuchayela ikwenzela inkezo Platinum Stars nge-1 kanye ngensonto. Umgadli weqembu leHighlanders odla amahabula kulezi nsuku uPrince Dube nguyohlohle igoli elenze umehluko phakathi kwamaqembu lawo omabili, njalo wenelise ukuhlohla kuyo yonke imidlalo edlalwe leqembu leHighlanders kumncintiswano walonyaka wenkezo yeChibuku. UDube uvuke eseganga kuhlandla lesibili lesizini lapho aqale khona ukulichayela emambuleni phose nsuku zonke, okumenze yagcine ekhethwa kuluhlu lwabadlali abadlale kuhle lonyaka. Lo mgadli utshele intatheli izindaba zemidlalo ukuba isicoco seChibuku ngesabalandeli baleli qembu bona abayale belokhu belisekela lalapho belingadlali kuhle khona.
Ngijabulile kakhulu yabona. I think indaba esifuna as Highlanders family yabona. I think ikapule yabona mina ngidedicate to ama Highlanders supporters. You are just since day one yabona. Since tournament eqalisa bonke kade kumele sibe ukuthi sibe yabona sibalwele ngesandla lesiqephezelo. Mina into engingayisho ukuthi ngibonga ama-teammates ami ngiwancedisayo ukuthi ngenze i-performance
enjengaleyana. Ukuze lifinyelele ukuyadlala kufinali yomncintiswano walonyaka, iqembu leHighlanders linqobele Dynamos nge-1 kanya kusigaba sakuqala esomncintiswano, kuthi kusigaba se-quarter final litshayele FC Platinum nge-3 kanya, ikanti kusigaba se-semifinal iqembu leBhoso litshayele ZPC Kariba nge-1 kanya. Isiphathamandla seqembu leHighlanders uNhlanhla bahlangene Dube laye uthe ukunqoba kwabo inhlawulo kubalandeli beqembu leBhoso bona abasebebekezele kakhulu iqembu lingadlali kuhle.
Lokhu sokutshengisa ukuthi sokufike ezingeni lokuthi sesiqalisa ukuthi sihlahle sasihlanyelayo sisiphe izithelo ezivekayo. Sibonga kakhulu abalandeli beqembu. Ungalandela iPSL ama number akhona uzananzelela ukuthi iHighlander yiyo elabantu abalandela iqembu labo ngokungena ikakhulukazi enkundleni lapho edlalela khona ukwedlula bonke abantu wonke amaqembu aseZimbabwe.
Ukuphakamisa isicoco ukuza lethuba elokuphatheka umncintiswano we-CAF Confederation Cup, kodwa umfoko abahlangene uthe bona njengeqembu khona bezohlala phansi behluze lolo daba. Ukuphatheka kumncintiswano yokudinga intshantshi zezwekazi lase-Afrika yikho ukwenza iqembu leHighlanders libe lesikwelede esifika phose isigidi samadola ngoba belingenelisi ukufinyelela kusigaba sezibaya lapho kule mali ethe xaxa khona. Phezu kokuthola ilungelo lokuyamela ilizwe leZimbabwe kuzwekazi lase-Afrika, iqembu leHighlanders lithole inkulungwane ezingamakhulu amabili lamashumi amabili lanhlanu 225,000. Ngimele Studio 7 ngobulawayo, nginguJoseph Njanji.
Kwanele Mthwakazi, Oliver Lelisayo ngontungamili Nkomo. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.